abantu kumele ukuthi sifunde ukuthi comply nemithetho ekhona. It's unfortunate ukuthi kwesinye isikhathi siyayisabela izinto kathana singakwazi ukuthi izinto ziyenzakala njalo ziphose. So sikhuluma nje encouraging ama-promoters ukuthi ati-register their business. Lokhu kuzanethisa ukuthi nazo siba lamathenda lezinye izinto zikahulumende labo babe yi-part of the system and also that contribute what they make as profit to uhulumende. Nxa bengayenzanga i-profit sokusithi ukuthi uyabafatalile. Nxa sikhuluma nge-domestic tax wonke umuntu uyabhadala from the profit eyenzileyo. But nxa sikhuluma ngokuthi si-importa impahla njengalezi ezivela kwamanye amazwe lezi kumele ibhadale i-customs lakho futhi kuyancedisa ngoba nxa userejistile kuba lokho esingama-tarif kukhona okunye esithi ngama-exemption nxa userejistile ukuthi uzabona ukuthi ama-organizations anjengabo-CZI nabo-ZNCC kuma-members abo kwesinye isikhathi isikhathi nokuthi i-juta ayibhadalayo kwezinye izinto incane or ezinye izinto bayathola ama-tax benefits nenxa yokuthi barejistile vele lezimra ukuthi basebe ku-system but nxa ungazange urejista uyi-informal trader sokusithuke khonkhona sebekuchada lathi ukuthi sengacharge umuntu oya kubusiness lo muntu ozilethela impahla zakhe zokuthi sesingathi home consumption. I-domestic tax ibhadala kwi-profit leyo oyitholileyo. So kwezinye indlela kule mide yokuthi kugcine i-proper record ukuthi urekhode izinto zakho. Ama-expenses nxa ubhadala i-rent ubhadala ngento emali engako. Le imali ngithe bengitile ukugada, le ngithe bengitile ukudla, le ngithe bengitile ukubhadala iisebenzi zami kube recorded. Ukusho ukuthi nxa usuyenza i-profit nje sikhuphe zonke izinto lezi futhi ngama-expenses ubusubhadala i-tax from your profit. So akuthi
nxa lapho libamela kuhulumende likhweza izikhalazo zabo kuyalungiseka yini?
Ye, siyalisa sibili ngoba kubona okunya sitho ukuthi wonke ama-taxes alethiweyo especially kwi-budget leyedlulileyo amanye ayo not favorable SMEs but lesisima yazi kloke sisima kloke kloke sizama ukuthi siti-consult sizama ukuhambisa izikhalazo zabo like umuntu oyi-informal trader asozakwanisa ukuthenga esiconkona njengoba bayenzisa i-fiscalization imitshina esebenza ku-fiscalization awusoze ukuthi u-okay ngelaphana kumbe ukuthi uyenemilelaphana ukusithi nevemba kumbe le-informal trader efuna ukuthi layo yenza ibhizinisi efana nayo uwafake under one bracket lokhu kuyabe kungekho-kele so wasengikhonkona one of the request which is client wazi ukuthi hhayi sicele ukuthi kubanike i-tax rating ezinye indlela sibanike i-tax holidays yokuthi hhayi encourage them and give them ama-incentives ukuthi kube nesizathu sokuthi abantu labo bakwanise ukuthi barejiste uhulumende ngoba uyakukhombisa phela ngakhombisa inkazana yekhanga ngezinto zonke okumele ukuthi khona ikhanga ngayo ayikhona ukuthi kuthatha ihlobo igama
labo abatshayela imichova-ke
ye bangaphansi kwama-informal traders but khona kukuhlela ulwazi like umuntu olemota yakhe efidi yena le i-emergency ex yena liyamakhonto abaningi babhadala kuthiwa i-preventive tax i-preventive tax ile-disadvantage eyi-one kumele ukuthi khona wenza imoto ifile kumbe uyenzile i-profit kumbe awenzanga i-profit leyana i-assumption kumele uyibhadala but ungarejista lokhu engikushileyo lokhu sokusitho ukuthi imoto ingafa kumbe ungakhona ube lama-challenges okuthi imoto indlula ifile kumbe udinga amathaya kumbe uyenzeni kuyasaprate ezetensiz ukusibhadala i-tax e-profithini emalini oyenzileyo abaningi ngokushela ulwazi bahamba bayirejista ngenxakuthi abarejistanga fulecharjekuthiwa i-disadvantage leyi dangerous ngoba wedla ukusebenza wedla ukwenza i-profit wedla ungazange i-profit leyo uyayibhadala injalo
kuyini abangakwenza ukuthi bengabi lokhu bebotshwa mahlayana
kimisiso kwethu ukuthi onkona kabasondele eduze ngananzelela ukuthi umongameli kwenze kwaba lula ukuthi kathesi asethe this committee which I'm also part of it and I'm a member yona le-advisory board on SMEs nokuthi izikhalazo zabo nxa beziletha bayaziletha sizihambise ke uminista ubona ikhamswango seso sizihambisa siyebona lo-president siwa-represent abahlangana lazo edla bahlukuluzwa ngamapholisa sethi imali emgoqweni vela lapho edla bahlukuluzwa ekhantini kumele ukuthi sibamlele sekhalani ikhanti sibone ukuthi izikhalazo zabo zingatsho so we are encouraging them ukuthi kukhona ngaphapho kuyokowabo or ama-organizations abo kwesinye isikhathi bayakhohle ukuthi bona ba-under ama-SMEs kumbe amabhizinisi amancane sekuthi bezibona ngani bona ba-under i-ministry of transport leyana kuphela yi-operating ministry yabo kodwa bona ba-under ministry of SMEs ngoba ezileni eziqhatha abantu between 1 and 75 kusho ukuthi ukuminisi kamama uMonica Mswanga ngezinye indlela so kumele ukuthi kukona ube full representative yikho kumele yikho lapho esikumeleyo ukuthi sikhathe izikhalazo zabo sizihambise kumongameli sizihambise njalo kuminista sizihambise ezini kukhansile ngoba you-also play role yokuthi you-also advisor to local authorities so kwezinye indlela nxa kuyukuthi amaphemisi abaduna amvethu sendi kobulawayo amvethu sendi mathekeleni south iyokhuluma lama-local councils nal lawo ukuthi hayi madodzi umthilo lo wethu lo ufake bangqindaba unzima abakwanisi ukuthi bawubhaka.